Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 kuNtulikazi 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuvukelana lokutshana kwabantu nxa sisiya endabeni zokhetho kubangelwa kakhulu yithi abakhokheli.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi bathule nzima abaphikisa uhulumende.
Inhloso yakho konke lokho yikuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobana.
Kwenziwa inkonzo enkulu kweSouth Africa yokukhuthaza ukubambana kwabantu abansundu.
Endulo ubukeka ngathi isithembu lesindoda yona yayingazithathela isinqumo, yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala.
Siqhubekela phambili ngodaba lwesithembu.
Ugoalkeeper eZimbabwe jikelele bakhona kodwa indlela ukuthi bakhulise ayikho.
Namhla sixoxa lowaye ngunozinti kuqembu le-Highlanders. Sanathulela zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngokwenzakala eZimbabwe kwezombusazwe ithi baningi abantu bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo labanye abakunhlangothi zikahulumende. IZimbabwe Peace Project yethule umbiko lo namuhla isithi abakhahlanyezwa kakhulu bakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. IZPP ithi ayancipha amathuba okuphatheka kwezombusazwe eMashonaland West, Mashonaland East, Mashonaland Central leMaswingo lapho asebethwele nzima khona abakubandla le-CCC. IZPP ithi abanye abajojozela udlakela bakuqela umphathintambo wendawo zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo. IZPP ithi umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Khosa Chinyo Chiwenga lwaye umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi labo bakhuthaza izinduna labo sobhuku ukuthi besekele ibandla elibusayo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi
ukuvukelana lokutshana kwabantu nxa sisiya endabeni zokhetho kubangelwa kakhulu yithi abakhokheli ababefuna izikhundla noma ngayiphi indlela. Ngakho kuqakathekile ukubana thina abakhokheli siqalise ngokukhuluma njalo sibonisa ebantwini njalo sikhondema i-violence at whatever level ukwezeukuthi abalandeli bamaqembu ezepolitiki babekwazi ukubana akusiyonto elungileyo.
Umnumzana Ostalo Siziba okubandla le-CCC laye uthi udlakela alufunakali.
Thina njenge-CCC sikhangelele ukubana ke kube labatsha bahambe ezindaweni ezitshiyene ikakhulu emaphandleni ukuvikela izakhamuzi labantu bonke ukubana kungabi ke le-violence kungabi lodlami kakhulu nxa sikhayelani lokhetho. Kwesibili sikhangelele ukubana ke belokufundiswa kwabantu ukubana abantu befundiswe ukubana hayi fanele sitolerate-ane fanele sizwanane whether ukubandla liphi lokubandla liphi. Okwesithathu ikubana siyenze into ezinjengemidlalo lokufundisana lokuthi abantu abakhokhela ikakhulu ama-members of parliament ama-councillor bebonakala endaweni ezijeneyo betshengisele ukubana hayi kuinto zombangazo kuyatholakala ukubana abantu behlukane kodwa kungabi lokusetshenziswa kwe-violence ngenxa yokubana sonke singabantu beZimbabwe, sonke siyizizakalwane zeZimbabwe. Whether usupporti ibandla leli kumbe usupporti ibandla leli kufanele ukuthi ekugcineni kwakho konke njengabantu beZimbabwe siyo lokuhlonipha lokuvikela ukubana kungabi lo muntu oluza impilo on account of politics.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Janana Gwenya owancintisa kukhetho lwamabhayi elections wobulawayo.
Ukubusa ikubusa uthanda ngabantu, lokulandela ipolitiki kulandela ipolitiki ukhululekile ukwazi ukuthi ujongene ufunani ngayo. Kodwa lokho esikubonayo lapho kokuthi kube kudala imisindo abantu bebulawa besenziwa izinto ezingaqedakaliyo indlela zobudlova lokubulalana abantu bakamlima bangelacala. Akula muntu olelungelo lokuthi athi umhlaba ngowakhe kumbe ukubusa wakunikwa nguwe. ukubusa ukunikwa ngabantu. Abantu bakufaka embusweni. Babuse ngaleyo ndlela, ungabathrethe, ungabethuseli, ungabahlukuluzi.
Asenelizanga ngokuxoxa ngodaba lolu lokazembe kazembe uMohadi labanye okuthiwa baphehla udlakela kweZimbabwe. Abantu abaningi besaba ukuba kuzaqhamuka udlakela olwesabekayo ngesikhathi sokhetho ngenxa yokuthi ibandla leZANU-PF lesaba ukuthi linganqotshwa ngelikhokhelwa nguJamisa. Izizalwaneza kwamanye amazwe kwele South Africa ndawonye labakwele South Africa bezifolile namuhla eHillbrow eJohannesburg emthathazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu izizalwaneza kwamanye amazwe kwele South Africa. Uthi uSokhumalo usipha lolo daba.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo oguqela leza kwele South Africa zifolile eJohannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lesakwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ikuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye and loko asikuthengi kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuxophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lesakwele South Africa.
Njengoba ngiyakubona ukuthi kulezinto ezenzakala into zobozolo pop into zabodudula so namhlanje kule nhlangano eziningi ezitholakala zizokuchitha konke lokho sithi South Africa oyedwa singumuntu oyedwa singumntwana oyedwa sithi Africa unite Africa one we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisa kube khona ukuthula kithi sonke, kungabi bikho umuntu ofayo. Induna yimphathi umuntu ofayo, angeke ukuthi uphethe abantu bebebesa uphetheni. Lokho nje esithi sizocela, sizocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Ngiyabona simunye asibazululani ihubo lilodwa kuhlabelela noma ubani.
Inkosi yakwamthwakazi ubulelani lobhengula kamzilikazi uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwamthwakazi.
Singabana bayo singabana bahlanganeyo kuligazi elinye singabana bayo ngama Afrika sonke. Akunasimo ukuthi sinomfazi abanjengathi. Kwala salisana la sizabuza ngamafutha wabafutha wathoka basazile wathoka basilandre wathoka basimbabwe bali wathoka basifuzi more than it is about borders.
La ngamazwi agcizelelwe ngabe bemele amazwi atshiyeneyo kulumbuthano ogoqela labaseNigeria eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule lonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe elokishini le-Deep Slot uMnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengalapasipoti ekhombisa ukuthi useSouth Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bafika phose amathumi amabili 19 badutshulwe bafa emadabukakusa endaweni ezimbili zokunathela utshwala kwele South Africa. Abalitshumi nanhlanu babulewe eSoweto kwathi abane badutshulwa ePietermaritzburg. Abezindaba abeReuters babika ukuba amapholisa ahlolisisa udaba lolu. Izizalwane zakwele Sri Lanka ezingene ngenkani izolo esigodlweni sikamongameli nokukhela uhulumende zithi zizahlala kuleyo ndawo baze bephume ezikhundleni. Sebetshise umuzi kamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba bathi sebehlulekile ukubusa kwele Sri Lanka.
Nana masibo wenzi omandla lo baba mkhulu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke qhubekela phambili ngodaba lwesithembu silithembisile ngeviki ephelele ukuthi sibe sixoxa ngodaba lolu ye namhlanje ke silo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu baba Ngwenya siyakwamukela kuhlelo
kwakungebona bonke abantu ababesiba nesithembo kwakusiba yilabo nalabo nje ababeba yilabo bantu ababa nemizwa emkhulu ngokuba labo mama abaningi lapha egumeni kodwa ke endulo kubukeka ngathi isithembu lesindoda yona yayingazithathela isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lo muntu azokuba ngumunyane wethu kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo. Kuthiwa kwakusenzeka izintombi uthola ukuthi isoka nxa likhonjiwe kuyabe kusaziwa ukuthi likhonjwe kobani and labo bantu babezazi ukuthi onguye owakhomba kudala ngumuphi. So kwakungavumakali ukuthi nxa esethatha aqale ngokuthatha lo okhombele emuva. So lalinjalo lelo siko lelo kodwa ke nxa sibheka lalikhuthazwa ngesizathu sokuthi kwakukholelwa ukuthi isizwe kumele sandiswe. Uzokhumbula ukuthi ngalezo nsuku zakudala babuduwe kwakuphilwa ngezimpi kakhulu kuhlalahlala kuhlaselwana kuhlaselwana asala amabutho enkundleni isizwe siphunguleke. Ngakho ke kwakukholelwa ukuthi kumele amabutho kumbe amadoda ezweni bathatha omama ngobuningi babo ngoba kwakutholakala ukuthi kugcina sokusiba labo mama abaningi kakhulu ukwedlula amadoda. Engicabanga ukuthi namhlanje vele omama basebaningi ukwedlula amadoda emhlabeni. Yileso sizathu ke esasenza ukuthi uthole ukuthi kuba nesithembo.
Kukhona okunye ongasitshela nabo bangwenya ngesithembo.
Isithembo esasidalwa yikusweleka kwenzalo. Othola ukuthi mhlambe uzogana lapha umalukazana kanti inzalo akanayo kahle. Kwakuthi ke abasemzini bese sithi hayi umkhwenyana wethu ngoba ulobole kahle kuzamele simnikeze enye intombi ezaphuma kuleli khaya. Wayenikezwa ke intombi engaba ngudadewabo omncane noma ngithi umnawakhe kamalukazana noma umntwana ozalwa ngumfowabo kamalukazana esingathi maye ebizwa lo malukazana athi dadewabo baba yisekazi azokhulisa phela indlu kabani kadadewabo yise. Bese kusiba lokungenwa lapho uthola khona ukuthi ke indoda iyafa ichiye umfazi esesemncane bese bethi ke abadala hayi zibani bani ngena endlini yomfoweni lapho uvusa umuzi womfoweni. Lokho kwakusenzeka kuze kwenzeke ngempela nxa uthola ukuthi umnumzana waye enomama mhlawumbe omncane esingathi indlu yokugugela abese seyatshona amchiye sesemutsha. Kwakukhangelwa kakhulu emajaheni amadala ukuthi hayi ngena endlini kayihlo lapha uvusa indlu kayihlo. Uzathi noma kuzala abantwana labo abantwana uzawe engazalele yena kodwa ezalela uyise. Baze batshela ukuthi hayi thina sizalwa ngumne wethu. Besazi ukuthi lo bazalayo akazizaleleni uzalela ubaba wabo. Kwakunjalo ke babudube esintwini. Abanye njalo babe kuthiwa babeboniswa bethunywa ngokhokho bawo isimo samadlozi ukuthi hayi wena fanele uhambe uyelobola unkosikazi othile unkosikazi othile. Yikho ke kwayise isizathu esasenza ukuthi kube lesithembo. Kwakuhlaliswana kuhle ngempela kungabe le ngxabano ubaba engena ezindlini angene kule ayengena kule ayengena kule kodwa ngokuya kwesikhathi ubaba wayegcina eseba nendlu yakhe lapha sesihlalela khona yedwa mangabe kunomama mhlawumbe ozovakashela ubaba kwaziwe omunye kuzoba lekhitshi lakhe, omunye lokhitshi wakhe legumalakhe kanjalo. Nokudla lakho abanye njalo bathi kwakusenzeka ukuthi umama nomama lethele okokuphekileyo, kodwa omunye waye abanye babesithi cha namhlanje ngizodla komazibani bani, kusasa ngidle komazibani bani.
Sima lapha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usemisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje, ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna ukuthi sikhuthazeke ngombhalo ovela kumaHebheru ichapter ka 13 iverse ka 8. Ithi yona uJesu Kristu nguye izolo lalamusha lanini nini. Lumbhalo uyasikhuthaza kakhulu sikuhambo lolu esilalo lapha emhlabeni. Uhambo esingena phakathi kwezinto ezehlukeneyo, izinto eziletha ukudabuka komphefumulo, izinto eziletha ukudangala, izinto eziletha ukuthi impilo ibe nzima ezisindayo. Kwezinye isikhathi lezi zinto engathi ezisithokozisayo. Kodwa kukho konke umlobi wamaHebheru uyasikhuthaza iqiniso elinye eliqakathekileyo okumele sibe lazi, ukuba uJesu katshintshi. Ulokhe nguye owayevele enguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze kube naphakade. Siyazi ukuba yena uJesu sihlangana laye kuTestament lona elidala uvele ukhona, ngoba ungulizwi. Nxa uhlangana laye kuJohn, uJohn uyakhuluma ukuthi ulizwi wayevele khona ekuqaliseni, ngoba umhlaba uzadalwe ulizwi engekho. Ngakho uJesu uyingxenye ekaNkulunkulu, uyindodana yakhe eyodwa. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu edala umhlaba wawudala ngelizwi. Ulizwi nguye owayekhulunywa umhlaba usiba khona. Ngakho siyananzelela ukuthi kutsho ukuthi uJesu uyakwazisa ukudala ezinye izinto ezingekhoyo empilweni zethu zibe khona. UJesu uyakwazisa ukuguqula izinto, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi umhlaba ekuqaliseni wawungelasimo, kwakuyibunyama kuphela, kodwa uNkulunkulu wakhuluma ilizwi ukuthi akube lokukhanya, kwaba lokukhanya. Ngakho namhlanje sihlobo sami ulalele khathesi, angazi ukuthi kumbe kulomnyama omunye okhona empilweni yakho, ubunyama nje obukwembesileyo njengoba kwakwembese umhlaba. UJesu oyilizwi likaNkulunkulu katshintshi. Lokho akwenzayo endulo ekhipha ubunyama lapha emhlabeni elethe ukukhanya engakwenza lakho empilweni yakho. Ngakho sinanzelele njalo ukuba ulizwi wayehamba labantu bakaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Siyahlangana laye njalo ulizwi eselapha abantu. Umama owayelokopha okwesikhathi esiningi kakhulu wafika nje wathinta ingubo kaJesu wathola ukwelapha. Ngakho ke ulizwi onguJesu ongaguqukiyo uyelapha izifo zonke. Sihlangana lababe iziphofu, sihlangana labanye ababe labantwana ababele bebanjwe ngamadimoni, siyahlangana lolizwi ebakhulula. Ngakho katshintshanga uJesu, ulokhu enjalo, ulokhu enguye ophilisayo, ulokhu enguye osikhululayo. Izifo zonke ezingabe zikhona ziyakhothama egameni likaJesu. Akula sifo esingathi alesila amandla kwedlula uJesu. Amandla uJesu ayivele layo ekuqaliseni alokhu ekhona, kawatshintshi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Jesu ulokhu nguwe endulo, ulokhu nguye namhlanje, uzaba nguwe njalo kuze kube naphakade, awutshintshi lutho. Kulaba abandlaleleyo abalenkinga ezehlukeneyo, kumbizime ezehlukeneyo niyathandaza ngegama lakho elilamandla ukuba ungenele uguqule impilo zabo esimo abakiso sona ngegama likaJesu. Abafuna ukuphiliswa besiliswe emphefumulweni lemzimbeni baphilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Sawa kakhulu untungami linkomo ungadinwa yokusasa. Wezemidlalo iqembu leIslanders linqobe eLemanica Diamonds 3-0 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalwe namhla koBulawayo. Emidlalweni efanayo eliTriangle leZPC Caribba njalo eCape United kanye leBlack Rhinos abengutshikile obhanqa 0-0. ITenax inqobe iChicken Inn 1-0. Kwezinye ezemidlalo uJohannes Ejuma owayenguNozinti wamaqembu abalisa eleEagles elewange leIslanders ufisa ukuvula isikolo sokuqeqetsha onozinti. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UJuma kulezi nsuku usebenza kuqembu leZebra Revolution elidlala kuBulawayo Province Division 2.
Ngizambuthuliza afana bedlala ibhola from class 11. I'm here as a goalkeeper's coach. Class, coaching the inside player. Ngathi isengamaviki amathathu, athisile ngaba ngesimo. Umqondisi weqembu lo ngamnxusa uthi azisincedile be embengikhona esikole eCBC. Ngale zadlala ama-friends ne-team yayo. Wathi hayi mdala, mina kule ndapha engishutha khona ubugokhiza. La zinjitshani zami bezinincedisa. Angeke ubuze ngincedisa yini, hayi azange ngiyali. Ngokuthathela phezulu umnxusa wafana.
UJuma kwaqeqetsha amaqembu abalisa ele-Highlanders kanye lele-Talent Vision engumqeqetshi wakonozinti. Uthi kule ndinyeko yokuba lezikolo ezigqeqetsha abonozinti.
Ugolkipa eZimbabwe jikelele. Bakhona uthi indlela ukuthi bakhulise ayikho ngenxa yani, ngenxa ukuthi ama-clubs wona agcina abantwana labo abasiniki thina ithuba lokuthi sikhoje abafana abancane ezigolkeeper njalo ukuthi lathi sibe nesikolo zokufunza abantwana. Ngathi ngesikhiwa ama-resources asilawo kule impact enkulu kakhulu ngoba bayaphambili bengelalwazi oluqondileyo bengafundiswa ngendlela eyiyo.
UJuma udlalele amaqembu abalisa ele-Eagles, ele-Wange kanye lele-Highlanders. Ngomnyaka ka-1995 ube yingxenye yeqembu lama-Warriors eliyemela ilizwe elizweni laseZaire ngemva kokuba abanye abadlali ababedlala emazweni aphetsheya behale uyadlala besesaba umkhuhlane we-Ebola.
Ya isikhathi esihle kimi esibi elizweni. Ilizwe ngathi ngalikhipha ebunzimeni. Kwaba nzima ukuthi ngiye ku-DRC ngadlala igame eKinshasa national team. Sahlohla zibili 5 goals. Hhayi wangaso game elula, akunzima. Ngakhonzela 5 goals but rated man of the match. Ngabuze ngenxa yayo kodwa kula mashoti othatile about 32 or so 5.1 so 27 survivor that made me a man of the match.
Osebenza loJuma uqembu leZebra Revolution uJosiah Phiri uthi sekule ngqubela phambili emangalisayo sekulokhu kufike uJuma.
Sisebenza laye kakhulu njengokuthi bona loko saqala ukuba laye hayi sokule improvement njengosenior goalkeeper owadumayo.
UJuma wafundela umsebenzi wokuba ngubhoyila Mekha kodwa kulezi nsuku usephila ngokuqeqetsha ibhola njalo uthi nxa kusenza ufuna ukugcina isele sikolo esokufundisa abonozinti kuphela. Unozinti wadlalela amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders. UPanel Mekha ulaso isikolo sabonozinti elizweni laseSouth Africa njalo uJuma uthi la yenxa engathola usekelwe ngaqala uhlelo olufanayo. Ngiyimele isizwe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe elekhilikithi likhangelwe ukuba lizangilana leSingapore kusasa emdlalweni we-T20 2022 World Cup Qualifiers eQueen's Sports Club koBulawayo. Kulamaqembu ayisishiyagalombili asemidlalweni le akuqela eleMelika, Netherlands, Papua New Guinea lamanye. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla besenkundleni yemidlalo yekhilikithi koBulawayo. Wezabatsha namhla silomculi osathuthukayo. Eh, 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 eh.
igama lami uThabi Samuel Frank ngikhuluma eJulu kwempresident semajetheni igama lami lokucula ngizizwa ngo DJ Abisa and la khona indaba yamculo ngayiqala sesencane kodwa ngangikwenza sesesikolo ngangithanda kakhulu especially imbuku so okwangenza ukuthi la sikhuleni kwami ngagcina sengifisa ukuthi vele ngibe umculi ovelele abantu abangiyenza umdlandla ukuthi mani mamela ingoma zabo zazidlala kahle abantu abafana labo Peter Neto Fentela ko Denshanda nabo Love Mocha ivana abaculi basekhaya ngakho ke lokho kwangigqugquzela ukuthi nami ngize ngize ngibe lesifiso sokuthi ngibe umculi ngesikhathi eside kakhulu ngizama ngidlala ama instrument ami but ngingarekhodi just ngisifundisa because isikhathi esiningi ngingazifundisa mina ngisitiye home studio yami so but njengamanje ngathi 2022 yikho lapho engiqale khona ukuthi ngirekhode ingoma zami njengamanje ngingoma ezilingana 25 ukuthi sengizirekhodile into engithanda nje ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi kulo DJ Abisa odabuke eGwanda njalo ingoma zami kodwa kungekudala ngisayenza ukuthi kuzotholakala ama-CD but njengamanje zatholakala ku-YouTube like so into lapho ezitholakala khona ngicela usekelwe kakhulu njengabahlali basekhaya singabaculi basekhaya sibheke bona ukuthi babe yibo abasupportayo ukuze nathi sikwazi ukuqhubekela phambili sisebenzele umsebenzi omuhle umculo into yokuzijabulisa lokuchitha isizungu ingakho lathi sifuna ukuthi nabo bahlale bejabule ngaso sonke isikhathi ngiyabonga
kuleke ijaha leGwanda konangale ke emachecheni uthi yena udabuka konangale phela komasuku siyabonga kakhulu ke singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi kukhangele indaba ebezigokhela namhlanje inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi bathole nzima abantu abaphikisa uhulumende wakwele Zimbabwe kwenziwe inkonzo enkulu namhla kwele South Africa yokukhuthaza ukubambana kwabantu abansundu ingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com kumbe lisithumezele omunye umlayezelo kuwhatsapp oluvalelisayo ngugibs dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.